emzini wePhumula constituency bebe babili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla le-PDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale lephalamende umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni. Umgcini sihlalo webandla le-PDP koBulawayo umnumzana Michael Gora uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga lephalamende uMhlanga.
I-total number of voters that umama uMahlangu ubele 119, ubaba uMhlanga uthumele 2 votes, alothi sibele 1. Njengebandla le-PDP thina siyakuqakatheka kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Ngiyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics, zonke izikhundla zepolitics. Yiko-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzothiwa kule PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi, sizafaka njalo omama lama-youth labo bathole ilokhu zemihlandla khonapho.
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolube luvumela abalandeli bebandla le-PDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Sinephumula, soyiphumula ibe labantu ababili akade befuna ku-contest, akade befuna ukuncediswa khonangale, ubaba u-Albert Mhlanga nomama uSichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iphathi igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumelana banikeza i-date ukuthi kungcono kube nama-primary elections mhlaka-3. So ma-candidates wonke we advise about this primary election kube lama-primary election. Kuvote abantu ama-members awe-PDP abakuma-structures we-PDP bawavotileyo.
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ebubi unkosikazi Abigail Mphambi uthi uthwaliswe amagabha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwama-primary.
Kunzima sibili, sibonile ubunzima, sibonile ama-temperatures wonke, sibonile i-violence here and there, but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama-stakeholders. Ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu engithanda ukuthi ngibasole kakhulu mase ngithe ngangena ku-ground lami sengizibonela ngama-organizations lawa anela omama. I'm just comparing ukuthi emathebeleni not ku-MDC Alliance I was the only woman in me at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje baso ngaphandle kwama-WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kutho ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela belokhu bebangumsindo kungakhanyelwa ukuthi bayenzani. Kathesi kunje maso kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics, how many women abacomplainayo, how many abalimeleyo, how many abanje.
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ibandla limxwayise ukuthi engakhulumile ntatheli izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.